ekhilani ngale kufikele ngifikele mina sibe ngowansa nazele ukuthi abuya kube labantu labana zolokho angathi basebunyameni kwenzakalayo. So ke ngale lokuziya sathola information egcweleyo kodwa sibe silibona ukuthi sinazele le ngxenye abantu abadabala information egcweleyo ngoba ikhopha kulayo yebo kambe ifakile ukuthi information le manje sibe kodwa andani ababali amasibandaba lalezi so ani imali le mali abalayo. So siyafuna ingxenye kungayikhopha kulayo iyanika ngapha information kuma stakeholders yamazereza association kwenzeka ukuthi abanye sokumobilize kodwa kwakusasa sinazeli ebebeni basakile futhi kuzaba lo mntwana eBam Green ngo-10 o'clock omunye uzaba sesmall street ngo-2 sesizamuleke lapho ukuthi kulabo esibazi yamazereza association laba leaders khona ngale kuma stakeholders ethu sifaka ama messages ukuthi bazamela ukuqoqa abantu ukuthi baye kuleyo mhlangano lethem bengayeke kusasa kuzaba ngcono njalo le njengoba ngikhuluma nge-client le engahamba kahle silakhulumisana ukuthi at least bangcono babuyele ngoba abantu abana abasathola ngolwazi kade fanele balithole sokufanele babuyele lana bayigcasele ngalidraft ngethemba lowo baza kunanzelela ukuthi bakubone ukuqhathe kwakhona kodwa thina sizimisele ukuthi sisebenze lapho njalo sizakutsho lokho.